Endabeni zethu lamhlanje. Kambe umfundisi Ivan Mawarire engaba esebalekile elizweni na? Abantu abaningi eZimbabwe ikakhulu emaphandleni bakhala ngokuthi lokhu bebhekane lohlupho lokuhamba imimango emide ukuyafinyelela izibhedlela lamakliniki. Lamhlanje sihlaziya ukutshengisela osikusiba khona lezinsuku mihla nemihla kundawana zelizwe ezithiyeneyo. Iqembu leHighlanders seliphezulu kwengalane yemiklomelo njalo kulandela imidlalo yangempela sonto. Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya ukutshengisela osekwenzakala mihla lemihla kusolwa umbuso okhona. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-12080 lo 15775 kHz ku-short wave. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 001-202-465-0318 kulabo abafuna ukuthola inhloko zendaba zethu. Sitholakala njalo ku-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele.